akula umuntu wabona ingcwaba. Let's be very clear ukuthi kanti vele kwakusiya kwenziwani. Noma babesitshelile ukuthi lilaphana, we're not going to go there. So abantu imishini yabangayaziyo ukuthi kanti vele kwakusiyadingwani. Into yokuqala ukuthi abantu bazi ukuthi kanti vele kwakusiyadingwani. Abantu bangaze banakana ukuthi kwakusiyadingwa ingcwaba likalo Bhengula. No. Into eyayiyinjongo kwakuyikuyadinga kulamahebezi athi inkosi yachapha uvula, ngoba ngapha esikutshelwayo thina ukuthi inkosi yanyamalala. Na ukunyamalala akutshongo ukuthi umuntu ufile. It can mean one of too many things. Inkosi yacatsha, akuzange kwaziwe ngabanye abantu ukuthi isihambile yaya ngapi, asikwazi. Kumbe kasifuni kulitshela ukuthi yaya ngapi, thina sikwazi. Yikho kuyabe kuthiwo ngokunyamalala. Onyamaleleyo awukwazi lokuthi uzasuka nxa kulesizathu sokuyamdinga. Esaphila, engasaphili, kuthi ukuthi abazange bathande ukuthi kwazakale lokho. Uzwisise ukuthi kuyini ke khona lokho. Nampa bafu empini yona leyo ebhubhu. Babe ngeke bathi bona, hayi, sibachayile baphelile bonke. Abanye babesile ngale komfuluthangani belo Patrick Forbes ababele sigwagwagwa. Abanye babe kwezinda okobulawayo langaphi langaphi. Kwakungenzakala ke ukuthi bamchume emzileni. Sokumele lowo mzila ucatshe, ufihlwe, abantu bangaze bazi ukuthi kanti kwahamba njani. Ungabuza, hey, luswazi, sithethini inkosi yanyamalalo, ufunani ngakho? Mina ngaxoxa lomuntu kubo 1985 ngesilungithi ngam-interviewer. Owayevelele khonale engeyingxenye yalaba abaningi abaphendukayo. Babe ngeke baphenduke beyibona inkosi iphila bayichiye. Lokho kwakungeke kwenzeki. Ngakho ke kwakumele kwenziwe izaba. Izaba elizasebenza emandebeleni liphinde lisebenze lemakhiweni. Lelo zaba lasebenza. Singakuthandabuzi khonoko. Ngoba wafihlwa ulo Bhengula lapho kufihlwa ngithi ubulawa kwakuthi asesimfihlile usithi kungcwaba. Ulo Bhengula akazanga afe ngemva kwebhubhu. Lokho siyakwazi. Wahamba ke wangena kwelo Butonga ngoPashu. NgoPashu ke kulapho okusebenze khona leli zaba ngesikhiwa kuthiwa yidikoyi. Wabulawa ke uMagwegwe engowakoFuyana ukuthi akathathe indawo yenkosi. Khonapho ebhalini befihliwe. Sebephuma wabulawa ke yenalo Magwegwe Fuyana. Kodwa ke ngomkhuba wawamaNdebele emnyango laphana kumele kube lomqamelo. Umqamelo ngobulawayo sengathi ngumphelekezeli wenkosi. Mela abantu konke kona lokho bakwazi, bayakwazi abanye. Yena kusenziwa lokho ke ulokhe ke uqinisa usakha izaba. Besu sithi ukuze labana abagangileyo, hayi abakithi bangike baganga ngaleyo ndlela, kodwa bakwenza, zakutshela. Bathi bayafika khonapho babone, nanti sibili ingcwabeli kopasha. Nakhathesi liyilokhu esithi yi-National Monument. Waze waphiwa lo mqamelo uNgomba engowakoMhlanga. Bakwazi kwabakoMhlanga uContifa siphoxa labo, bakwazi kuhlo sticks basaphila, wabatshayela labo uxoxe labo baza kufakazela. Na-ke lo Bhengula semele ahamba akuthiya lapha ukuqinisa izaba, yikuthiya izinto ezazingezakhe. Uyinkosi nje kuba khona okunye okuyinotshwana oba lakho. Wayelawo amadayimana, wayelalo igolide. Lelo golide bakhona-ke abantwana ababili abazukulu bakhe, ngu-Albert loRhodes. Bezalwa nguNjube, uyakwazi ukuthi lithe lizwe selichithekele uRhodes ngokuganga lokudinga ukuthi loba sekutheni loba kunini lo mbuso wamaNdebele kawungavuki futhi. Wathatha abantwana ababeyibo abangaba ngamakhosi kusasa ukuthi bangathatha indawo kwalo Bhengula kwabase-South Africa. Abantu bayakwazi lokho. Ya, abanye bangabe bakwazi abalutshwana. Abaningi bayakwazi. Yibo labo bantwana abazala uRhodes noAlbert. Lawo majaha ayaziwa ngabaziyisi ukuthi yibo ababumba leli qembu lenguqu okuthiwa yi-Highlanders Football Club. Oba sebeke bayafika khonale, bathatha leya notho eyamadayimana. yikho ukubumba iHighlanders ngo-1926 iza kuba nje ithakazelela iminyaka elikhulu. Yikho lokho ayasikuthiye nasikhulume ngeHighlanders lapha. Kwakusaziwa abanye ukuthi kule noto ukuthi yayenzelweni ithiyelweni yikho okuqakathekileyo. Ukwenzela ukuthi izaba abantu balikholwe siwile, inkosi yaphelela la. Unganakani ukuthi ubhalula kophashu kalaziyo. Bahamba. Ibona bake babuya eZimbabwe. Kuthi abantu abanye abaningi. I-history kabayazi. Kabazange bayithathelwa lawo madayimana omunye esaxoxa layo. Onguyena phashu walezi nsuku enguGeorge Nyathi. Ukuthi kulomunye yini owakwathatha lezo zinto wazobapha kobulawayo. Abanye lokuthi bake bafika kobulawayo abakwazi. Basebedinga inkomo zaboyise emkhulu lapha abanye izinduna zazithethe. Hayi, lokho asikhulumi ngakho lapha. Okukhulu-ke ukuthi ke lowo muntu uPhashu lo owayeyinduna yakoPhashu nguSiyanganza libizo esilaziyo oGeorge Nyathi oyinduna yakoPhashu kathesi bakwazi kuhle. Nango-ke sephuma uhamba layo uSiyanganza kasalayo uSiyanganza sebelanda umfula. Nxa usazi usuke wezwa kuthiwa khona ngale Bhinga kule ndawo kuthiwa iBulawayo Crawl. Ngani yathiwa iBulawayo Crawl? Kukuhambelana njani uBulawayo leBhinga khona le mfuleni uZambezi? Yingoba kulapho achapha khona ikuthiwa iBulawayo Crawl kule irrigation khathesi angaze mfike kodwa siyabala ngayo siyayazi ukuthi khona. Why iBulawayo Crawl? Usuzakwazi indoda likati yahamba. Wachapha-ke labo Siyanganza, uSiyanganza wabona wasesala endleleni. Okukhulu-ke khathesi sesikhuluma-ke ngokubuya khathesi ngoba kuzavela okuningi. Angithi lina likubona likwazi. Abanye bakhona ukuthi ngosiyaphikisa. Umuntu uphikisa akakwazi. Uphikisa laleyo nkosi ayikhulumi laye ngoba linganakani kubeke ngesikhiwa kathi mina. The dead are alive. The living are dead. Ngiyakhuluma nxa ngisitsho njalo. Inkosi ehambileyo engasekho esingasabonani layo ngokwenyama. Lingaze lanakana lina ukuthi kayixoxi labanye abantu. Khonokho kuqakatheke kakhulu. Abanye abasakwazi. Sebezakhuluma njengawe oza kuthi hey forensic. Forensic eyokwenzani? Isintu sakithi siyalazi ingcwaba lomuntu nxa sebelidinga ukuthi lingaphi. Lina selakhonza emakhiweni lathola ngani ulwazi ukuthi ukwazi into zesikhiwa. Hey forensic bantu. Silolwazi lwakithi yikho nxa uvele ubala iSunday News. Kadesi ngiloba ngeseries yama-articles athi Journey to Ancient African Science. Ngoba into iyabe icatshile. Nxa wapasa wathwasiswa umele uyivumbulule. Esibayeni laphana naziya inkomo liyamlipha lowo muntu othwasayo litshengisane lina sihlobo. Ya sifuna ukuthi uzayibona. Liyabona inkomo esiyikhombayo nasiya. Geveke kathesi usulijiwe bayemlanda. Hambe esibayeni ikukuthwasa phela. Lina ulwazi selusilela kini, selikhonza emakhiweni lakho lwamakhiwe ukuthi waziwa. Hayi, tshanani lakho lokho. Silolwazi lwakithi olubanzi oselucatshile abantu abasakhona. Hayi, kahle ujiye lokhu bhala kuSunday News naye. Siye khona leke wasehamba. Okunye nje engikuthe izinto leziyavela bengikhuluma ukuthi nanguya uminista kuthiwa yini lezi ezemali, finance, sepupu. Uyangilanda uyangitshela ukuthi nanguyana uminister owefinance i-counterpart yakhe eZambia. Uthi hey Mandebele, kanti kalizwi silitshele ngokuthi inkosi yakini yathini. Ngoba amadonga ayesendleleni yakhe waquma bayazi leyo mbhalo. Njengoba nje yobhalo yaziwa ngamadonga lina lalingekho. Kwakulabalutshwana abaphelekezela inkosi ngoba bakhona abahamba layo. Wadabula-ke sengiza kweqa ngiye kufikisa khona ngale lapho esivela khona. Lapho ebesiye khona-ke injongo izwisise kuhle. Thina abanye sivele sathi siqala ukungena lezi zinto ze-east. Sakutshelwa ukuthi ubevele izizukulwane zakhe zihamba khonale. Uzakutshela iminyaka ukuthi kwakunini. Ukhona umuntu owakuthiwa ngusintingantinga. Abanye bamuthi nguChakalisa. Wagcina laye esesukile kunalo umango ababekhona kobulawayo ngapha. Wayahlala enkayi esekhunjini lomfula oluse ezansi yomfula ngale kulo sivalo uMahlangu. UMahlangu-ke owayephethe ngaleso sikhathi sivakatshela khona hayi wasitshengisa ukuthi hayi umuzi wakho ulaphana le mfanekiso yalowo muzi le yakhe labantu bakhe lamakhosikazi akhe ngilawo ebhukwini wasehamba sebesitshela ke labana sesikhonakali siyadingani asidingi mathambo njengamanga amanga luhlaza asekhulunywa ngabanye abantu esibalaleleyo omunye azathi hayi babethunywe ngumnankakho inhlamba enganani umuntu awasukele nje amanga awabumba tshela umphakazi hayi lokho ke bazakwazi abanikazi bezinto asebethethisiwe sikuthiya kunjalo esigokwethu uthethisile umhlaba umzwile ekhuluma amanga umuntu futhi oza kuthi hey kanti wena usumenzeleni lo mthwakazi ubeke mina lapho ubeke lapha hayi siyakwazi esingkwenzi buza ukuthi yena uwenzeni senzele umthakazi uvula umlomo kwaphela umlomo awusoze wakhe lutho awusoze iphakamise isizwe awusoze wenzeni ikukhuluma nje umuntu uzazaye kufe lokho ekhuluma engenzanga lutho akasikutsheni futhi ke lakho wahamba inyanga ezine ukuyafika khona le bayakwazi ukuthi impi yaliwa nina angithi balaye usebatshele ukuthi hayi impi yaliwa ngale inyanga wahamba ke inyanga ezine waze wayafika esefikile ngale indawo wayiphiwa lapho acatsha khona lapho acatsha khona khonapho ke kulapho ehlala khona wahlala iminyaka emine kuphela kumele ukuzwisise nxa wadinga ukuthi kati kanje wazalwa nini kube 1837 ube ngakabi mdala kakhulu uzifaka wena ezicathulweni zakhe uzabona ukuthi ufe engumuntu ohlulukelweyo odanileyo ozondileyo odiniweyo ehamba amalombolombo inyanga ezine umuntu omdala waze wafika hawu wayengaphila le mpi yamangisi yaqala sebelwisa laba abamgcinileyo kwaba lempi yena-ke wancedisana ebazisa lokuthi laba bantu babi ngoba wayekwazi abakwenze kuye yayikhona indoda okuthiwa ngeyakwensingo ezalwa ngumpezeni wokuqala umntakazwa ngendaba uzwa ngendaba ngithi babehambe baze bayafika eTanzania khonaleke lapho abhubhela khona kuthiwa yivipia amakhiwa nxa yekugiliza babuya-ke ngapha wayelokhu esaphila leyo mpi basithatha-ke sesibone inkosi esasiya kuyo umphezeni wasitshela ukuthi hhayi ngelanga elilandelayo usezaqoqa abantu ukuze basitshele leyo ndaba wabaqoqa-ke sahamba silohambasada wakithi khonakali ucharity charamba silalela-ke sebesixoxela-ke kodwa-ke bathi hhayi sizalipha abaningi ngelanga elilandelayo bazahambisa lize liyayibona le ntaba yakhona thina sasivele siyibonile ngo-2011 sasihambele okwe-UNESCO lo Damasane le nduna uGampu ngakho sayibona nasiyana-ke lokho kwakhathesi-ke sayayibona sesilabo abantu bakhona laphana sasihambe lo muntu oyedwa kwathiwa kasidrayive ayesitshengisa leyo ntaba ethiwa yinsanjika ngizalikhuluma lelo gama ukuthi kade waba ngunsanjika kwenzenjani ngoba kwakukhuluma ngokuma kwalawo matshe hhayi sizakhuluma ngawo lawo matshe ngoba kwenzakala iziga ngamatshe lawo ngo-19 injongo-ke bekuya kudinga ukuthi sibili lina bakompezeni lina manguni angoni khonale echipata lowo muntu lake lezwa kuthiwa wafika la onokho kuphela yiyo into ebidingwa hhayi ukuthi kuthiwa kuyafukulwa amathambo awokwenzani khonokho-ke namhla sikuphethe kabazange bathi ha kafikanga la hayi kasimazi bazile bonke bathi hayi ukuthi liphuzile ababemazi abambonayo kabasekho thina sasithi lizaphangisa ukufika alisaphangisanga laphuza baze bafa labo bantu ababelolwazi kodwa-ke okuseleyo ukuthi intaba nansiyana kodwa-ke yazi njengoba ngisitsho khulumani iqiniso ngakho thi woza sihambe ithuna ithinta nanti akakho watsho lokhu ukuthi bayalazi laye ekhonakali ngesikhathi sempi liyana amangisi esethubulana labantu labana acatshe kuwo wayevele engahlali ndawonye bamsuse bamse laphana ukuze acatshe wacatsha-ke yaze yaphela liyani impi kwithe isiphelile-ke ngamva kweminyaka emine hhayi waphangalala waphela umakhobolondo yindaba-ke mina bemvele ukwazi ibhuku lele lithi the Battle of Pupu. Ngili pale singakahambi. Ngoba ngivele ngikwazi ngutsheliwe hathi ngokubala amaphepha abantu. Hayi, emabhukwini ye ngangiwazi amabhuku akhulume lokho. Ngoba mina ngikwazi kudala kakhulu lokho. Oral history, umuntu owaye esithi ngowangaphakathi, engunsele uhlabangana. Oyibo ababumba i-Highlanders, owazi kakhulu indaba yabo Rhodes labo Albert. Wayetshelile ukuthi yenalo umnawa wakhe okanyamandi ababezalwa ngulobhengu labantu abakhababili wabetha amabizo wathi lomdala ngudabula amanzi wathi omncane nguqedilizwe uqedilizwe wafunda enyathi isikinto-ke eqakathekileyo ukuthi uqedilizwe ubani esiya ngaphi thina kithi kade ngazibhala lezi zinto ibizo kaumanupe Natasha ye kuzathiwa umuntu ngufulatha unakalobhengu lawayethiwa ngufulatha ngoba uthe phuma esiswini sikanina wayefulathele yiso isintu sakithi esisazi ngufulatha waba ngufulatha engowakotshabalala uqedilizwe nje uyahamba ayisiko ukuthi amandebele wonke ayibambe elokuthi wanyamalala bakhona abalutshwana kakhulu abangaphakathi ababelayo imfulo uqedilizwe esiyakhonani umango thina zakutshela ukuthi sisuke elilongwe hathi lezambia sisuke khonakale kuleyo ntaba sahamba almost 2 hours ukuze ngena ngapha elilongwe elilongwe lapho esalala khona savuka ngo-4 sazongena iHarare ngo-9 ebusuku ihamba imota ngakho-ke yindawo ekhatshana kakhulu yikho bethi ngale wathatha 4 months kodwa-ke hhayi thina sikhuluma ngoqedilizwe yikho kibizo ethi umntanakhe nguqedilizwe usintingantinga khumali utshakalisa lo mna wakhe kanyamande bezalwa ngumamkhwananzi okampida qedilizwe owayemdala wayethiwa ngudabula amanzi angithemba uhle ukubone lawe noma ungayazisi ukuthi hawu dabula amanzi ngenxa yani uzambezi simchaphile samkhangela sathatha imifanekiso awungekubone lokuthi uyahamba ukuthi awufulana kuyageleza hayi ungani uthule ngoba uba lulwandle inkalakatha umfulalwane udabula amanzi ibizo konke lokho kokubhaliwe kulelo bhuku ukwenzela kuvele kubhaliwe labo nsanjika bona bengikhuluma ngabo basebhukwini lona lelo ngoba mina ngangivele ngikwazi kudala lalwe ngithi ngujorge nyathi ubhashu waxoxa wangixoxela kwelakuqala elakuqala lalithe lona setting of the sun kunokhani ukutshona kwelanga engakutshelwa ngundlumbi umahlanga ukuthi yena wayengomunye walabo abayaphenduka khona ngale besebetshelwe ukuthi ilanga selitshonile isintu sakithi sikhuluma njalo thina ukwenzela ukuthi baphenduke kodwa-ke libala ngamabala esiwasebenzisa nxa sisithi inkosi isifile inkosi akuze kwathiwa ifile ngitsho layo umuntu nje umuntu kazana akuthiwo kuthiwa umuntu usetshonile enkosini-ke hhayi kuthiwa ilanga selitshonile intaba isidilikile nxa sengiloba ngoba ngizaloba ngohambo lwethu uzayibona lokuthi leyo ntaba icine idilika amatshe ayephezulu khonale hhayi bayafakaza bathi hhayi ukuthi ayangaphi thina kasikwazi sabona engasekho entabeni naleyo ukuthi ayisanjika kwakule nkwilimba inkwilimba zabonakala sezicatshile ilitshe lelo liyagiqika kalikhanyi ukuthi lahamba ngaphi thina sazi ilitshe elithi lingagiqika liwisihlahla lithamatshe amanye amatshe liye kuthi ngqi phansi lokhu akwenzakalanga kulintaba kalobhengula ethiwa yinsanjika kungatsho ukuthi asisoze sikwazi thina hhayi hhayi lingaziyengi siyabakwazi anti siza kudinga kudingwa ngomoya into engithanda ukuthi ngiyigcizelele lina bantu elingasaziwe isintu sakithi selikhuluma ngabo-forensic likhuluma into zamakhiwa yindlela yabo labo eyokudinga ngithi lathi silezakithi indlela ezokudinga lingagijimele ezemzini lithola ngathi yizo zodwa amakhiwa engakafiki kambe sasingadingi sizalitshela-ke nizalibhalela ngawo la matshe ukuthi leli ladili kamhlakabani kalithiyanga mzila leli ladili kamhlakabani sitshelwa yilabana akwaziwa yimi lokhu ayisimi mina bengibhala bekhuluma ngithemba lamafanekiso oyibonileyo ubonile ukuthi bengibhala profusely ngoba ngikwazi ukuthi mina ngifuna ukuchiyela abakithi leyo mbali abaziyo lalaba abangaziyo ukuthi thina siyaphembela ngomoya ngesintu sakithi lengcwaba likababamkhulu ngiye libona omunye nje besixoxa namhle mini ethi baba khona abelimimoya yabantu abafela eChimoyo eMozambique bayahamba bayowathatha amathambabo umoya wakithi isintu sakithi eselasidelelayo lakhonza amakhiwa sikhulu kunenge ngibona ngathi okwakhathesi ngizakuma khonapho sesiqedile no further questions.